Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 Mpandula 2019 ngoGift Story. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu swaye ngumongameli uRobert Mugabe sikhangelelwe ukuthi sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu.
Uhulumende ndawonye lefati labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona sesheya siza lapha ekhaya.
Kulabantu abathi abalandaba lokuthi uMugabe uzancotshwa ngaphi njengoba wabhubha engalungisanga udaba lobhuqazwe kwekhukhulawundi.
Indaba yokuthi uMugabe uzoncwatshwa eHeroes Acre noma uzoncwatshwa okuzimba imbona sengathi indaba engabalulekanga kakhulu ebantwini. Asinandaba ukuthi uncwatshwe kuphi.
Luqhubekela phambili udlakela oluqondiswe abokuza kwele-South Africa lingakhuthwala uhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu swaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu angcwatshwe ngesonto. Lokhu kulokuxokozela okokuthi uzabekwa ngaphi. Umbiko lo wethulwe namuhla ngumnumzana Isaac Moyo, umqondisi wenhlelo zonke zehofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMoyo uthi kukhangelelwe ukuthi uMoyi uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare loba kulembiko ethi umdeni kaMugabe kufuna ukuthi angcwatshwe kozwimba esabelweni seMashonaland West. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi umnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi akula muntu owathi umalumakhe angabekwa emathuneni eNational Heroes Acre. Okwamanje uhulumende weZimbabwe usenike uMugabe isicoco seqhawe lesizwe. Kwake wamela itsholotsho edale leSenate umnumzana Philip Gawule uthi bamelele isidumbu sikaMugabe njalo ukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa eHarare hathi kozwimba.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona sesheya siza lapha ekhaya. Kusenziwa lo malungiselelo ukuthi kwenziwe umsebenzi ozalandelwa uvunyelwana kulungiswa uhlelo luyilo ozalandelwa aze ayebekwa ngempelaviki. Kodwa esikuzwayo okuyiko okuphumayo ukuthi kukhanya kuvunyelwana ukuthi uMoyi former president uzabekwa ngesandla.
Uyabekwa ngaphi?
Indawo abekwa khona yindawo eyaziwa ngumuntu wonke, indawo efanelena iyodwa kuphela iNational Heroes Acre.
Ye sizwa ke abanye bekhuluma khona ngale ke kozwimba besithi kazange aphathwe kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ngakho bathi bazondile kakhulu kulabanye okungani kuthiwa bafisa ukuthi angangcwatshwa eHeroes Acre. Pho kungathiwani khonokho?
Umbono nje abantu abalahlekileyo abemuli kabakho khonapho obukhuluma emele imuli uLeo Mugabe kubeke kwabacaca wathi izinto zamanga zebulenjini abantu ade bezikhuluma lezo angabantu abade bekhuluma into zabo behlezi kwenye indawo befuna ukuxabanisa befuna ukwenza izinto ezingayisizo emulini. Ihlelo lonjalo abalalo uhlelo abalalo lololo olokuhlonipha imbono emuli owokuthi umongameli uzabuthwa ayinaliswa endaweni yakhe efaneleyo eNational Heroes Acre.
Ye sizakuthiwa lezi nduna ngikhona zihlala phansi kumbe sezihlale phansi zakhuluma ngodaba lolu zingathi angcwatshwe khona ngale ke kozwimba kuzathiwani pho?
Azikho, akula nto enjengayinaleyo njalo embonweni wami nangikukhangela ayikho induna engasiya ebangeni lokuthi ithi former president uMugabe ayehlule ukuthi ayebekwa lapho endaweni emzini wakhe, emzini wakhe oqandayo.
Nxa sihlangele ke sibala imlayezelo yeWhatsApp into ezinjalo abantu bayathuka sibili lapha bathi hayi kusehambile yikho khonokho.
Basika besebenzisa ukuzonda okwamabandla ukuthi mina iparty yami yileyana. Hhayi akusebenzi lokuyana, ubani umuntu ongcwele khonapha emhlabeni? Ngasifunda sihloniphe ubaba uMugabe njengokuthi sekuhambile, athini thina sibeke ukuxolelana phambili.
Ye kodwa kulabanye phela abathi usehambe lodaba lekugrawundi
ukutsho njalo nxa besise khambe lodaba lekugrawundi ngabantu nje abazondileyo abakhuluma into ezidinga ukuthi zidunga abantu abantu behlale bezondile babusebenzise khona ukuthi baphume labakufunayo ubaba upresident okhona kathethi ubaba uMnangagwa uthe yena indaba yekugrawundi ayisiyo ndaba ayifihlwayo indaba ekhona ayilungiswe ngendlela yakhona yikho ubona kathethi abantu bekhuluma bekhululekile lezi ndina lazo zikhuluma ngodaba lakhona zikhululekile zithi akwenze lokhu zisipha ukuthi indaba le ilungisiswe ifike ekugcineni
kodwa umnumzana George Mkhwananzi uthi akuqakathekanga ukuthi umuyi uzabekwa ngaphi ngoba wonela abantu abaningi
indaba yokuthi umgabu uzongcwatshwa eHeroes Acre noma uzongcwatshwa okuzwimba ngibona sengathi indaba engabalekanga kakhulu ebantwini asinani indaba ukuthi ungcwatshwe kuphi lapho ifamily yakhe ekhethe ukuthi imbeke khona yikho lapho okubalungeleyo kodwa ngabe kuya ngami Mthembu umgabu bekumele ukuthi kube yinto ehudulwa nje ngenyawo idindilizwe nje iyelahlelwe egangeni ingafakwa ngisho nasethuneni idliwe zinyoni zomango akusiyo into emele ukuthi ngabe abantu bayazihlupha ngayo nje kuthiwe kufe umuntu omele aphiwe isithunzi bangaka abantu abadliwa zinyoni bedliwa zimpisi ngenxa yezenzo zakhe zobuciwe so ukuthi kukhulunywe ngokuthi ungcwatshwa kuphi mbona sengathi kuyikuthuka abantu abantu ngabe nje balandela izenzo zakhe ngabe bamlahla ngazo bamngcwabe ngazo bamvalise ngazo khona ukuthi abekwe nje abole egangeni amathamba adojwe zinyoni
kodwa siyabona ukuthi kulabanye phela abangani bamsekela abakibo bathi babemthanda kakhulu njalo wathi bhubha inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi wakhitshwa esikhundleni so ke khonapho ngathini
bakhona vele abantu abangaphelelanga emakhanda angithi sikhuluma nje sihlakaze kumhlaba wonke sikhuluma khonapho ukukhona le eMelika mlange ngapha eSouth Africa kulabanye abale eNgilandi kunye nakwamanye amazwe ahlukeneyo konke lokhu kudalwe izenzo zikaMgabe ilizwe okwakuyilizwe elinamandla nomnotho yonke into ihamba kakuhle wafika walibhubhisa laba lichibi lembhubhiso sikhuluma nje akusekho nto enhle kuyalanjwa akunamisebenzi akula mithi ezibhedlela yonke into ifile kungenxa kaMgabe laba bamthanda upho bathi bamthandela ukuthi ubenzeleni ngaphandle kokuthi athathe isizwe asihlakaze siye kuba ngabantu abachaywa ngabanye abantu emazwe nabo be-exposed to xenophobia ayikho into umuntu ongamthandela nomgabe ngaphandle ma ubukhunkuli bakhe bebenza ndawonye laye labo yibo abangamkhalela uma kunjalo nabo kumele-ke kwenziwe khona nokho kumele kwenziwe kumgabe bafe kubi nabo balahlwe bangene iganga
akuthiwa esintwini ukuthi umuntu engabhubha kumele ahlonitshwe abantu bakhulume nje bengani bazithobile
baba uDube uthi kuyabe kukhulunywa ngabantu abanjengomgabe yini na abaqedisizwe kuyabe kukhulunywa ngomuntu olamacala amancane nje ukuthi mhlawumbe ubelisele ubekatshontshe laphana athinti yibo kuthiwa umesetshonile hhayi musani ukuthi likhulume kakhulu ngezenzo hhayi lo aqedisizwe kambe i-50,000 people ayibulala emathebeleleni i-100,000 azilimazayo zaba izilima i-1,000,000 le ayihlakazi yagcwala umhlaba wonke izinto ezincane ezingayenza ukuthi kuthiwe makukhulunywe kahle ngoba ubhubhile lo kakukhulunywa kanjalo ngaye
umfundisi Edson Dube ohlala eTsholotsho uthi abantu abaningi lokhu bezondiswe ngokwenziwa ngumoyi
abantu benkosi ukufa kwadalwa umuntu omdala yebo naye utshonile kulalokhu lalokhuyana njengoba lani liyalibona lisemahlukaneni endlela ilizwe lisemahlukaneni endlela libe lifanele ukuthi phela abadala nxa belala lixazulu lelokhu lalokhuyana ngoba kunokunye nje abantu obabekhangelela ukuthi ngubaba engubaba kanjalo phela echiye kukhumiswena umlotha thina we believe njengebandla njengechurchi ukuthi ukuphila ikuxolisana lokuxolelana yikho kuthiwa ikuphila yike esikukholelwayo lapha Mthembu kudala kuthiya izinto zisemahlukaneni endlela abantu benkulu abantu belokusula ngikhanyele lapha kuma-WhatsApp yebo mina hhayi kayikho kulokho but kodwa njengomfundisi ngikhanyele kuma-WhatsApp abantu kabakhali abantu kabakhali abamkhaleli ubaba njengoba bakade phethulizwe for many years abantu bachayaza nje bakhuluma lokhu nalokhana maqondana nalokhu
nje kumele babhodle njani njengoba kunenge ongalungiswanga ogoqela iground
kulaba abakhona phela ube ngayedwa phela umdala kunabadala phela kade belabo kanti indaba bona bengathathi leso sinqumo labo besebe bebonane labantu babo labantwababo ukuthi ayibadwa bethu bakithi yeyi kwaphambaniseka lapha nalaphayana yeyi amaphutha kahlaleli nani lingawenza amaphutha.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Raymond we-Baptist Church.
Bethi kangelele ngamehlo abomvu ukuthi lo muntu umungameli owakudala ubeza qedisa udubo lwakhe kanti-ke ugcine vele sebaleka kungelanto ebambekayo engasisiza ukuthi senelise ukuthi siphethe lo msebenzi. Into ekhona okwakathesi ukuthi nxa sehambile njengoba into le iseza kumele ibe sezandleni zikahulumente sizabe sesikhangelana lalo okhona njengoba laye vele wayeyingxenye yombuso walo odlulileyo. So kuthokuthi sizabe sikhangelana laye sibone ukuthi uzakwenza njani.
Liza kwenza njani sibinxa usithi labo likhangele khonapho kuyena lo osengumongameli?
Dube kumele sikubeke sobala. Mina angithandabuzi iGugulahund yafonwa uhulumente yasupportwa uhulumente. So uhulumende nalo okhona kumele abe responsible, kumele athale umlando weGugulahund ngoba akulunganga ukuthi sithathe izinto zikahulumende sizikhuphe kuhulumende sesizifaka ebantwini sithi abantu babe yibo abanikazi bakho. Lokhu kwafonwa njenge-army ngohulumende, indaba sifuna ukususa kuhulumende sikufake ebantwini.
Kukhanya msibili abantu nxa ubala labakwethula kubo WhatsApp endaweni ezinjalo lokhu bezondile silokunye okumangalisayo ukuthi uhambe ngakulungisanga khonokho. Pho ke nxa sesikhangela ke abantu ngokukhuluma kwabo akumelanga ukuthi bazithobe nxa ukuthi umuntu sebhubhile, isinto sinjalo yini?
Abangeke bazidoba ngoba abantu kade bethangelela ukuthi mhlawumbe kuzabe le nto ebambekayo into ezadokozisa ozulu especially ngapha esiNdebeleni. Manje vele kathesi it's almost 40 years kungelanto yenzakalayo. So abantu badanile ngenxa yokuthi khona vele akulanto yenzakalayo, akula noma oyedwa othengisa yena ukuthi khona bafuna ukuthi linto ilungiswe. Yikho kule problem khona ngoba akuthembisi.
Umugabe ubhubhele eGlen Eagles Hospital kwele Singapore ngolwesihlanu, ubeselesikhathi eside eselatshwa elizweni lelo. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini. Luqhubekela phambili ukudlakela kwele South Africa lapho kuhlaselwa khona abantu bokuza. Abaqhuba lokhu abaguqela inhlanganiso yabatshayeli bezimota ezinkulu eye-All Truck Drivers Foundation lezimzansi wethu bathi bekumele benze umhlangano lamhla lobhekicele umphathi intambo kahulumente obona ngendaba zekhaya. Umunye walabo kade besemhlanganweni lo ake size ukuthi uthini ngodaba lolu.
Umphakathi wethu uzokhuza uthelezi wahluleka umfulo okuzayo umphakathi wamshiya phakathi usho ukuthi umphakathi usowucanukile.
Singathi-ke kutshoni khonokho ke baba?
Kusho ukuthi phela umphakathi kahle kahle use uthi awuqhubeke ungamini.
Singathi-ke kuyaqhubeka kumbe kunjani?
Kuyaqhubeka ngibhaya, kuyaqhubeka.
Ye, besibona lapha amavidiyo abantu abanjengamaZulu bengani kuthiwa baya e-Hillbrow. Kambe kungabe kuhamba njalo?
Hayi, angazi-ke kodwa nami ngisakuzwa nje ngendaba ukuthi kunjalo. Kodwa into engiyibonayo njengoba kunje, into engeke salawuleka le ngaphandle kokuthi nabantu bangaphandle bephume. Akukho kokuphinda silawuleke ngaphandle kwalokho.
Singathi-ke ngokubona kwakho ubona ngani kuyaqhubeka sibili?
Hayi, ngiyaqhubeka ngempela ngoba basho bebonke futhi okungangokuthi uma ngibuka kuzofufukane kwaZulu Natal vele kuzoliwa straight. Khuluma ukuthi impela kuliwa waya waya nifile isibona ukuthi uyasihlula noma senqoba.
Kodwa ubona ngazani kuyophumani konke lokhu baba?
Yi baba, phela into ekumele ukuthi uyazi uSiri Maphosa uvotelwe abantu base South Africa iminister zonke ezikhona zivotelwa abantu baseSouth Africa. Yabo. And njengoba abantu baseSouth Africa bengasayifuni lento eyenzeka, kungashintsha ngisho umthetho sisekelo weSouth Africa. Ungase kusele ushintshile, usuvumile ukuthi akube nje. Ngaphandle kwalokho, ngeke kuze kwenzeke phela ukuthi thina sizovuna ama-foreigner ezodlala ingqondo yethu esixhaphaza ezweni lethu. Ngeke kuze kwenzeke lokho.
Lo ngomunye wabantu abasebenza lenhlanganiso ezigoqela e-All Truck Drivers Foundation leMzansi for Sure uthi bayenze umhlangano namhlanje lo Mongo Sithu Buthelezi.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umnumzana Vincent Tshwangirai umtakamoyi uMorgan Tshwangirai namhla unqobe kukhetho lokudinga ozamela iGrandview South edale lePhalamende. Bekulamabandla ambalwa abencintisa kukhetho lolu. Indawo le yayiphethwe ngunkosikazi Bimbayi Tshwangirai Java, utadewabo kaVincent. Kudaba olufanayo, umnumzana Hlalani Ngoni obemele ibandla leZANU-PF unqobe kukhetho lwe-by election eMangwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le Studio 7 lizo iphuma ngapha kweVoice of America eWashington.
Senana masiba wenziwe manje nobaba mkhulu babe lobola.
Ukuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenziwa ngabantwana abasakhulayo. Siyabona abantwana abaningi abasahloniphi, abanye loba nxa behlonipha bayangenwa ngokunye esingazi ukuthi kuvela ngaphi. Ukuze ngixoxe ngodaba lolu nginobaba uCloud Mhlanga okhona ngale ke kobulawayo. Baba Mhlanga, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, linjani ba?
Siyaphila kakhulu. Akutshele ukuthi kwino sokusenzeka abantwana babe ngamahlongandlebe kangaka.
I think ikhonokho nje izinto abantwana sebesiba exposed yizo kakhulu insuku zanamhlanje, kakhulu ama TV wona lawo. Yikho lapho okuningi lapho bafunda khona izizwalezi nokungagqoki kuhle, lenhlonipho lani lani, izinto zonezi nje abazibona kuma television kakhulu. I think ama television nje asebulala kakhulu abantwana.
Singathi kudala phela umntwana wayekhuliswa ngabantu ukuthi lami nginje umntwana akho ngambona ngimkhuze ngenze konke lokho. Khathesi kuyenzakala yini lokho?
Khathesi kukulutshwane ukukhuza umntwana khathesi licala kumzali wakhe. Especially ungakhuza uzumtshaye kumbe umthole wona kwese umtshaye, akugcina kusiba umsindo omkhulu.
Kwenziwa
kuyini? Abantwana bagcina beni asazi kumbe zinsuku zanamhlanje. Namhlanje nala ama-right nala uyayo nala ukuthi kuthiwa umntwana ulamalungelo and stuff, yikho okuphambanisayo kakhulu. Ngoba abadala sebesesaba ukuthi babe baningi abantwana. Ngoba umntwana sinxa kumbeni umntwana kamakhelwane nxa wamkhuza wamba ugcina umtshaya, so kusiyafika abadaleni sokusiba ngenye indawo engayisiyona leyo. So yikho okuqina kusenza ukuthi nje abantu bayesabe even ukukhuza nje umntwana bangamboni wona, yilo sipho lisuka libe khona.
Ye, singathi kuyalungiseka yini khonokho esintwini?
Ya, esintwini ungalungiseka, but njengoba kade sikhula sisukule ama-politics nalawa khona, anti nawo bafaka imithetho ukuthi umntwana uli-right ethile. Yabona, I think vele kuyahlupha. But nxa kulandela isintu nje, ngoba thina sikhulele emakhaya abadala ade besikhuza bekuthawa lapha nalaphana kube kungabi lezi nkulumo eziba ziningi. Kodwa kathesi emadolobheni akukhanya kuba nzima ke.
Singathi emadolobheni kwenziwa kuyini ukuthi kube nzima kangaka?
Akumbe isikhiwa yona sonalezo. Think abantu bathathela kwamanye amazwi kakhulu. Isikhiwa sonalezo. Ngoba ngakhala ama-TV kathesi yovela phambanisa abantwana. Ukukhola okuningi uyathola ukuthi umntwana babe imithetho izinto akwazidlala kuma-TV. Anto uyabona? So yikho khona okuphambanisa ngoba phela ama-TV mostly izinto zonezizinto zemazweni ababezivukela.
Ye, siyakuzwa Mhlanga ukuthi isikhathi sethu yiso sesidliwe kumangoye. Nxa ungavalelisa uZulu ungathini pho ngabantwana? Kuba nayo imbijana abantwana ngamafutshane khonapho.
Hayi, mina ngithi abadala kabazame sibili ukuthi bakhuza abantwana kakhulu bengayintwana besona ngindaba zenzo ukuthi kusasuke lamalungelo.
Hayi siyakuzwa baba Mhlanga, lapha bengixoxa ke lo baba uCloud Mhlanga ukhona ngale ke kobulawayo. Sibongile kakhulu ngathini lokusasa baba Mhlanga.
Hayi kulungile.
Nginethemba lokuthi siyahlangana singamaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKip Dube lilale. Womanje sike sizwe eziphathelane labatsha selo Mike Hove.
Yebo, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Munashe Mtutsa okubandla elezano PF. Sixoxa ngembali kamnumzana Robert Mugabe. Uthi unjani?
Ngiyaphila mina ngendaba Mike.
Ah, mina ngiphilile but awusitshela umbono wakho mayelana ngempilo yakhe.
Ucomrade RG Mugabe umuntu othi ngasikhuluma izwi lakhe. A lot of emotions are raised. Wonke umuntu ozithule youth, anyone who is under 35, sikhule simbona engu president since 1980 because of that ube yirevolutionary, ube comrade elikhulu, ube part of abantu benkululeko abayenza ukuthi sibone ilizwe sikulo namhlanje. So uthe engene elizweni lapha ungene engumuntu ongene elama socialist programs amaningi esabone efunde sesithinyezo president. We saw the building of isikolo, izibhedlela, lama university indawo yonke le. So ngumuntu lekhona sibili obenemqondo wokuthi eqinise isizwe ekazi se-Afrika eqinise umuntu onsundu, umuntu omnyama.
Kulabanye abathi ngiyeke bathakazelela impilo yakhe ngenxa yokuthi eningi labantu labasakhulayo bayakhalala besithi hayi asikatholi umsebenzi. Lo ngumsebenzi kaMgabe, wena ungathini nalokho?
UPresident Mugabe, from the period siqalisa i-land reform program ngo-2001, initiated the program ukuthi ama-cure ezengaqabanye imithi engayiyenza. Kwaba le-land reform program abantu abamnyama banikwa i-land. That program iyayenza ukuthi izondise ama-cure asitshaya khona ezijezi zemnoti esithi ngama-sanctions. All this trouble that we have made, it started in 2000. Of course, abantu bengakhuluma kuleyo and they want to blame it on one person. We can't do that. So wonke abantu abangasebenziyo abangawani kulama problem, it's not because it's a fault.
Kodwa mna
accept it.
Okunye okwaletha ama-sanctions udaba lokuthi bona babe sithi uhulumende ka owayengumongameli uRobert Mugabe wayengahloniphi amalungelo abantu.
Siyasikhangele phela ukuthi i-hypocrisy yama-Americans, i-hypocrisy yabantu abase-UK, abase-European Union. How many human rights abuses are being done ama-countries anjengabo Saudi Arabia, ama-countries abadila labo ngenxa yokuthi bafuna i-oil yabo, they tend to look aside. Sakathithi se-America uhambe usesaba ukuthi ipolisa lingakudubula kathesi ngenxa yokuthi ngumuntu omnyama. How many abuses like that are happening in other countries where the United States ilaphile friendship labo simply because bafuna ama-resources abo? Why not sebebeya kuZimbabwe they make a lot of noise? Kathesi South Africa bekule xenophobia, people being killed, why yethule? Why singakuboni ku-CNN lakoo-PPC lakoo-Al Jazeera ukuthi abantu bayabulawa eSouth Africa ngabanye abantu abamnyama? It's simply because i-agenda yabo is an agenda against black people.
Hayi, isikhathi sesehliwe ngumangoyi Mnashe, kodwa sigqiba uhlelo bengicela ukuthi unikeze imuli yeZimbabwe amazwi entuduzo.
Okay, ucomrade RG Mugabe is an unparalleled hero, not only of Africa but the whole world. He's the hero of every 1% olama aspirations of socialism, olama aspirations ukuthi wonke umuntu esiphile umnotho wabo. Ukuhamba kwakhe akube yi-lesson to every one of us. Laba bathi bona waphambanisa, let this funeral become that change to everyone to realize what we speak for. Today, our baba bethu, laba mama bethu balelele, lathi ama-youth khathesi are benefiting from the land reform program. Today we have got artisans, our miners benefiting from our own resources. Today we have farmers, we have miners, we have artisans from especially illegacy yakhe education system. We have professors. Karesi labo mice abasebenzi e-America simply because of the education legacy that was left by ucomrade RG Mugabe. That legacy we should hold dear so that we can move on with life.
I see uzwile Mnashe, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo futhi.
Ngiyabonga mama.
Isikhathi du mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla, olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, mthwakazi omuhle. omuhle Zimbabwe omuhle bye bye
siyabonga kakhulu ke Mike sike singene kwezokholo lwesikristu silontukamela inkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengifuna ukuthi sikhangele kumakhubo 24 verse ka 1 ithi yona umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo ngoba yona yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi. Ngubani olelungelo lokukhwela entabeni yenkosi na? Ngubani ongangena ethempeleni layo elingcwele na? Ngulo olezandla ezingelacala lenhliziyo ehlambukileyo ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize longa fungeli amanga yena uza kwamukelwa isibusiso senkosi lokulunga kwaNkulunkulu umkhululi wakhe. Ngakho ke namhlanje mfuna ukuba sike sizwisise lindaba eqakathekileyo kakhulu okumele izwisise yithi abantu abadala uNkulunkulu kumele sibe kwazi ukuthi lumhlaba ngowenkosi. Ngiyakwazi ukuthi nxa sikhangele imbali ezehlukeneyo siyakwazi ukuthi saba khona amakhosi amakhulu sokwake kwaba khona imbuso emkhulu kakhulu kusukela kumbuso kaFaro kusiza kumbuso eyakathese emningi esiyaziyo yabe seRoma lapho kubusa oHitler lapho ke kubusa iBritane isaziwa ngokuthi umbuso wayo usuka lapho ilanga liphuma lize liyetshona. Kodwa siyakwazi ukuthi yonke leyo mbuso siyabuya yahamba ngenxa yokuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo kulo mbuso ongapheliyo umbuso lo ungankulunkulu yiwo lowo mbuso ke onguwo umhlaba wenzelwa wona. Abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ngesikhathi esiningi nxa siphila lapha emhlabeni siyasibone ngani yithi abanikazi bomhlaba abanikazi bezinto zonke ezilapha emhlabeni ikanti iBhayibheli liyasitshela okokuqala ukuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo kutsho ukuthi okwesibili labantu abaphakathi komhlaba ngabantu bakaNkulunkulu lazo zonke izinto esizakhayo esizibumbayo esizenzayo ngezikaNkulunkulu nguye osivumeleyo. Nxa ngikhangele ngesikhathi sakathi esingathi wonke umuntu lapha emhlabeni ulilotsha ngoba umnikazi womhlaba uNkulunkulu. Kodwa ke siyafika esigabeni lapho labo ke abalojayo lapha emhlabeni bezibone ngani yibo abanikazi bomhlaba. Manje livesi yasikhumbuza ukuthi umhlaba ngowenkosi ngoba yona inkosi yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi. UNkulunkulu nguye wathi akube lomhlaba wehlukanisa amanzi lomhlabathi nguye owalungisa yonke into. Siyabala njalo laphana ukuthi manje nxa uNkulunkulu enguye umnikazi womhlaba kuthoni kithi na? Okokuqala isikhumbuzo esokuthi loba sesakhe njani lapha emhlabeni kumbe umuntu esezibone sethuthuke kangakanani kumbe umuntu ebusa abanye lapha emhlabeni kumele abekwazi ukuthi yena lumhlaba labantu.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo sehlala ke ngeviki ezayo walivalise moyeni ngokhestule.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.